Ekufikeni kwakhe enkundleni yendizamtshina ye-Robert Gabriel Mugabe International Airport izolo, uMnumzana Bubaka uchasisele intatheli zindaba ngokuqakatheka kohambo lwakhe oluza ngaphambilini komhlangano kaLwezi owamalunga azamela amadala ephalamende angamatshumi amane lanye, 41 national parliaments, kanye labamazwe akuzwekazi le-Afrika. Lamhla uMnumzana Bubaka uye wayazibika kumlawuli wedale lephalamende ele-Senate, upresident of the Senate, u-Honorable Mabotsi Nomona, lapho achasise ngesizathu sohambo lwakhe. Uveze njalo ukuba uze kuleli ukuzavumelana kulokho okumele kwenziwe ngabedale lephalamende kuleli ukuze lumhlangano uphumelele. Umkhokheli enhlanganisweni ekhankasela ukufundiswa kwabantu ngendaba zesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution, uNkosazana Abigail Mupambi wemukele ngenjabulo ukwenzelwa kwalumhlangano eZimbabwe.
Lokho nje kuzanikeza iZimbabwe ithuba elokuzibukisa, ithuba elokuthi nayo ine i-competitive ku-African continent, kuqakathekile lokho. Kodwa-ke sithi nje kuqakathekile ukuthi mhlawumbe sibe lokutsho ukuthi sibona njani through ama-various stakeholders. Ibe kuqakathekile ukuthi mhlawumbe kube nama-stakeholders athile abe lokutsho khonapho. Kodwa-ke hhayi, siyafisela ukuthi iZimbabwe iphumelele ukuhosta le-conference eqakatheke kangaka.
Intatheli zindaba esebenza izimele uMnumzana Tafazwe Chigandiwa upha umbono wakhe ngalolu hambo lukaMnumzana Bubaka.
Sicela ukuthi ingabe kuyayenza akwanise ukuhlangana lamabandla wonke babonisane, ayikhona ukuthi abe ekhuluma lohulumende kuphela, sokungani yinto yezanu-PF, leyinto yinto yelizwe, ayisonto yeparty.
UChigandiwa uthi angabonana labenhlangothi ezijiyeneyo uBubaka kuzosiza ukuthini abe lombono obanzi kakhulu kulokho ahamba ngakho.
Sicela ukuthi nxa kusiyenza akwanise ukukhuluma lamabandla ajiyeneyo ukuze into le iphume kahle, ngoba yengayekela ukuphuma kahle kusolwa ilizwe, akusolwa uhulumende kumbe iparty kuphela.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Collins Ncube uthi kasikho isidingo sokuthi uhulumende avume uqhuba lomhlangano kuleli lapho isimo kwezomnotho singesihle khona.
Bakithi izinto azisalungana ngelizweni, i-cost of living, izinto sezidura, lokhu lalokhu sokudura, amagetsi ayakhwela, ozukho bayakhwela. So imali zokuthi sihoste imhlangano imbuthano enjengaleyi kusisiza ngani, kusincedisa njani? Ngoba sikhuluma nje izizalwane zeZimbabwe zithwele nzima ukuthi baphile impilo zabo zabantu zibe ngcono. Ngibonani uhulumende kakhangele kakhulu ukuthi abantu sebephila njani kathesi sikhuluma kuyo.
Esuka edale lephalamende uBubaka uphatheke emkhosini wokulobelana phansi isivumelwano lonobhala omkhulu wedale lephalamende uMnumzana Kennedy Mugobe Chukuda sokukubeka emthethweni ukuthi ngempela uqhutshwe lumhlangano kweleZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.